plus or minus $800 for a senior doctor. From in Agdala, we have plus or minus 2.8. So, which means it's reduced almost a quarter now of what it was there about. In there was a moon to corner up, I would say, Ugoza, Konga Ukwezi, Kuhambelana, Doctor, Interpent Rate, Amanda Kesi, now Akupugile, Ama Rate, our Council, now Akupugile, Ama Bills, Wongenji, Akupugile. Uyawuthi nxa uvele uhola imali ade uyihola 2 years or 3 years ago ifiga lokungakanjini vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamuhla I think $17-18 a litre kudala ngesalary rate yaleyo yayisesekudollar something so umuntu wakhe ukuthi poverty data mlani erivisiweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yayidinga imali enganani but I'm sure it's more than $3,000-$4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu amamotshari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo mubi sibili izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi ungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphethisa kodwa labo balama-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bame bayokwelajwayela ngayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene so ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu babe balutshwana ababona izigulane ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi ngakho-ke ezinye zisinga zingabi zokuphila okuhle abanye bagcina beswelakala lapha emhlabeni isifo sethu siwukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibile kakhulu i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe baphile basile